upresidenti we-MDC ubaba uMonzora ubebhoda ehamba ebona ama-provincial executives to labanye abantu bomphakathini nje jikelele ukuze azwe imibono yabo mayelana lo daba lwengxoxiswano phakathi kwamabandla wonke ezepolitiki lenhlanga ezizimele zodwa i-dialogue into eyaziwayo ukuthi MDCT indaba lokuthi sixoxisane njengabantwana bezimbabwe ukuze sikwanise ukubumba umbono omunye sikwanise ukusebenza ndawonye kodwa okunye esikwenzayo njengebandla kuphume i-national organizing yethu ihamba ilungisa ama-structures ukuwagcwalisa ukuze ibandla likwanise ukusebenza lisukisela phansi lapho okulabantu abaningi khona njalo singabantu asebekhangelele i-ordinary congress yethu okumele iyenzakale kusiqendo sokuqala somnyaka engathi i-first quarter yomnyaka next year kumele sibe sesiyenzile i-ordinary congress lapho okuzakhethwa khona ubukhokheli kusukela phezulu kusiya phansi kokugcina so siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele i-congress leyo ezaqalisela kuma-branch kuma-ward kuma-district kuma-province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu.
Ibandla lakho lithini ngohlelo lokubhalisela ukuvota? Singathi uhlelo lolu lulengxaki eziningi njalo abasekeli benu labanye bayenelisa yini ukuthi bebhalise?
Thina njengebandla silohlelo okuthiwa i-Get Out the Vote campaign olwaqala asolulezinyanga thile sibile lwaqalisa izeki yona ingakathi izayenza i-blitz zayo lezi thina sasivele sesiqalile ngoba siyakwazi ukuqakatheka kokuthi abantu barejiste ukuvota. Siye sababona omama uKhuphe bephuma bekhankasa labanye eHarare bekwenza ngalokho. Ihluphe esihlangana lalo nje kuphela ludaba lwe-COVID olokuthi akuvunyelwa ukuthi abantu babe baningi nxa besenza lowo mkhankaso sokusiba into esiyenza singathi singabantu abequmthetho kodwa luhlelo oluqhubekayo sincedisa kunhlanga ezizimele zodwa ama-civil society bona abayibo abathwala abantu sebesiyabarejista.
Siyabona abanye njalo lokho besithi i-MDCT ayilasekelo oluningi yona izithi yiyo ekhokhela amacele wonke awe-MDC. Ungathi lokhu liqiniso yini? Balamukela njani abantu ezigabeni zonke zelizwe?
Usekelo silalo sibili njengebandla ngoba nxa siphuma sisiya kwenza izi-structures zethu zibuya zigcwele sibonile upresident ephuma kwezinye indawo esihambe khona kubonkayi kubomarondera lapha de khona ngeviki eliphelileyo hayi abantu bayaphuma ngobuningi e-airpoeth amapholisa aze asimisa ngoba abantu babe baningi kakhulu besesaba ukuthi kungaba yindlela yokuthi kuthelelwane i-COVID. Ngakho hhayi ibandla liphilile ibandla liyakhula ibandla lisesimeni elake labakiso labuya lasuka malaqina lathisaka so silethemba elikhulu lokuthi singaqhubeka ngemsebenzi le esiyenzayo sizabona i-MDC eqine njengakhonoko esivele siyazi iqine ngakho.